umnanga kwa uvele uyephuna ulengile lomuntu sikhuluma kunje nje kokulawayo kulabalandeli bethu abanye lapho kulo umzaca khona umzaca labanye bakhe laba bathathu bathesele umqala lokuthi yibo abenza umsindo ngesikhathi lesana okwaba khona abantu bejengisela ngokuqhezwa kwentengo yamafutha yenqola zomlilo bahambe ekhoti bagwetshelwa iminyaka eyisikhombisa bebesekhani sithe kuloku ezihlezi zukuzuku sezakuthiwa nampo sebesusiwe ekami sebesejigurubhi lokhu yikwephula ulingo loluntu okungakhulumekiyo laba bantu yizalana zakoBulawayo izihlobo zabo zikoBulawayo ake lingitsheli ukuthi ngodube esilalo phandle lapha kulunqona zomlilo ngemali eswelakalayo ukuthi izihlobo lezi zizafikela ngubani eHarare sonke siyazi ukuthi emajeni lapha kufela kudla so lezi zizalane ezinye lezi ezi-ABC hhayi sesithandazela nje ukuthi somandla angeneli ngoba bazabulawa yindlala
abamajele bathi kungani bebahambise eHarare
sithe sikhuluma nabo basazisa ukuthi abamajele balelungelo umthetho uyabavumela ukuthi bajintshajintshe abantu and ndana kumelanga sibuze ukuthi bajintsheleni sase sifake isizathu sokuthi hhayi bo into esenza sibuze yikuthi laba abantu bahlala koBulawayo uzabahambise ababona ngubani nxa sebeseHarare ngikhuluma kunjenje baseHarare eNtunga esingakwaziyo ukuthi ukudla baza kubona ngaphi le nto ilemfuno zihamba zazithola ngaphi ngoba akula ozakwanelisa ukuthi agade ibhasi ngabo 500 bondi lawo uyefika eHarare lapho uzalala khona kakula umelele ukuthi uhambe ejele ufike ejele khona kumele ubaphathele ukudla ukudla ngikhona ukuthenga ngani imali yonke iphelele ebhasini so kuphumiswa bana ukuthi umnanga kwawuvele uyephula ulungelo loluntu kuleli lizwe kulezi nsuku asisela malungelo.